VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto mhlaka 9 kuNtulikazi 2017 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bebhalisele ukuvota luqhubeka kuhle.
Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwelemashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebesizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla.
Ukuselakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili iningi lisithi amabond notes lawo awatholakali.
Nxa ungelambali ukubhoda ungazi uwoda sithundiseli waye oda ngale ke-South Africa. Abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengelamali ekuthithenga fika siyayikabo isenzani uyawufuna imali eqelisilayo ukuthi lawo isuka lapho ithenga uwoda okunye ukuthengisa nawo uphile bemuli yakho.
Siza kuzwa eziphathelane lokholo.
Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho. Ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu uyabe ethe letho kwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla umnumzana Love More Moyo.
Uhlelo lwethu luqhubeka ngendlela esifutiseka ngayo. Ngendlela yokuthi ngikhuluma nje amalunga enhlanganiso ngezikhundla ezijiyeneyo ngama-province ngama-districts ngokuchiyana kwawo basebenza nabalandeli bethu kuziqinti kuma-ward lapho esivuselela khona inhlanganiso njalo sikhangela ukuthi inhlanganiso yethu ime kanjani, isebenza okungakanani. Siphinde njalo sisebenzise ithuba lelo ukuthi siqoqe abantu abatsha abafisa ukuthi bebuye besebenze lathi. Ikakhulu sikhangelele ontanga okuyibe sizama ukuthi sibahuge bebuye kunhlanganiso yethu njalo kuthi nxa isikhathi sokuthi kuyebhaliswa amabizo okuthi bevote bengaswelakali ontanga behambe ngokuningi.
Lokhu lingabe likwenza ngoba iningi lisithi ibandla lakho alitholi usekelo oluningi emaphandleni na, njengoba sibona ukuthi kukhetho lwedluleyo ibandla leZANU-PF lathathela ibandla le-MDC izihlalo emaphandleni.
Kuliqiniso ukuthi emakhaya ngenye yendawo ebesingakayiniki ukusebenza okugcweleyo ngaphandle amakhaya kwelemandebeleni lawo makhaya silethemba ukuthi vele yona iZANU kayikho ngoba ivele iwina kanzima nxa iwina kwelemandebeleni. Kodwa-ke sesikunanzelela ukuthi iningi labantu batholakala ngasemakhaya ikakhulu kwelemashonaland lapho esesingenile endaweni ezijiyeneyo ikakhulu lezo ndawo ebethizolo sikwazi ukuthi kakuqunywa indawo zezandla. Nxa ngingafakazi ukuthi ngike ngabo ngabanye abantu abahamba sisiyafika e-Mount Darwin North Corner lesihamba sikhuluma labantu senza imihlangano imibuthano. Ngafika eMrewa, ngafika eWerta. Sizaqhubeka siloko singena ikakhulu lapha esikwazi kamhlophe ukuthi izano ikuthatha njengokuthi indawo yaka kulamntongenayo. Kuliqiniso ukuthi besitrega ngasemakhaya, kodwa yikho esesizama ukuthi kulungiselele. Sizabuya ngohlelo oqondane lomadolobheni esithi i-strategy sakhona.
Siyanazela ukuthi inhlanganiso ye-Afro Barometer ithi yona usekelo lukamongameli Mugabe luya luqonga njalo olukamnumzana Tsvangirai luya phansi. Akulithatheli idlabuzane ingxali khankasela ukhetho.
Ngitsho lana akusehlisi moya ngoba kukhona ngesilungu time kuthiwa i-margin of error iba khona. Ungahamba uye kwenza usemashonaland lapho kulezano nempela ikhoza ukuthola khonokho ukuthi izano iphezu kwethu, kodwa ungabuye uzoyenza uhlelo olufana usemandebeleni ikakhulu lalapha esikwazi kamhlophe ukuthi i-MDC yiyo ephezulu. Uzathola ukuthi impumelo yakhona yabe inika thina amandla kuyithi esiphezulu. But ngithanda ukuthi ngibeke sobala kuZulu ukuthi thina njengenhlanganiso siyahlonipha imibono ye-Afro Barometer. Nxa uthi ungenza udonsa ngamandla kusiyafika u-2018 lapho esikhandele ukuthi siyenqo.
Lo ngumnumzana Love Mawumoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuswelakala kwemali kulokhu kuqhubekela phambili elizweni. Amabhanga isehlisa inani lemali abantu abangalithatha ngenlanga, njalo indwendwe zabafuna ukuthola imali yabo kulamabhanga zilokhu zizinde. Ukuze sizwe ukuthi kwenzakalani ngalolu daba eGweru, sixoxe lomnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions okhuluma ezimele.
Yena intetha imali siyamabalithi kanti iyangabi sizini kwakuya ama-board note vala ama-coins akhona nama-youth akira ama-youth anothi uzibone ngaphandle kokuba bebona nje emapepeni besithi imali zalapha ama-board note ethele kwakuba Mozambique kumaBotswana ngaphi ngaphi but ukuthi azama ntoni ukuthi abantu imali itholakale hayi asikuboni. Into ekhona yokuthi nxa i-economy ingaperformi le mali abantu ingaphela confidence lokuthi ilizwe labo leli ngamabhenki imali abazayithola yini kusasa ayingeke yatholakala leyo mali because abantu bafuna nje ukubekazi ukuthi ungabhenki imali yakho uzayithola kusasa uzayithola nxa uyifuna ukuyisebenzisa kuyimali hayi ukuthi ba-20% i-plastic mali abantu abayijayeli emakhaya lapha ngaziyekhaya ngezathi uyakhonisa abantu i-plastic mali bafuna imali ngikwayo. So ngiyakuyena mzamo yokuthi balungisise khona ngapha kupolitiki yabo le-economy udimo lolu sibona vele lusiya phambili lokuluthanda and abantu bazahlupheka.
Njengomuntu osebenze kakhulu lezi sebenzi ikakhulu labo abathengisa impahla bephuma phandle kwelizwe
bathele kanzima labaaba ngazwisa ubuhlungu kakhulu ngoba nxa usiyathenga phandle ngale kumele usebenzise imali yakho nangale njengathi abantu bakithi abaningi bayakuya-oda khona le-South Africa labanye zabaaqonda kuyona kubozambia nakubomozambique but nxa usiya khona ngale kufunakali imali yakho nangale yaphesiya khonale konde ngama-ita konde ngamarandi kodwa lapho ukuthi uzeyithole imalela le ayikho ayitholakali ayikho sibili uma ngaleyothi kathi imali ayigcwele lapha iyangazi nxa ungela mali uti-oda ungazi uwoda sithi mbito luwayo oda ngale kwe-South Africa abantu ukuze bakuthengele bayakuthengela ngani njengela mali ukuthi uthenge ama-individuals akula muntu ezimele wedwa okuza kuthi swayipheka usenzani uyawufuna imali eshi la ukuthi lawo usuka lapho uthenga uwoda okunye ukuthengisa nawe uphile bemuli yakho.
Lo umnumzana George Nkiwane owayeyisiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU sixoxela eseGweru. Izisebenzi zikahulumende zonke sezize zathola iholo lebonus elomnyaka odluleyo. Ngenxa yokusilela kwemali uhulumende obeholisa izisebenzi zakhe iholo lebonus ngenyanga kusiya ngokuthi zikuhlangothi luphi. Abokugcina abathole iholo labo ngenyanga yonale ukuthi ababalisi bona bathi lanxa belitholile leli holo bazahlala phansi lohulumende bekhulumisane ngokwengezelelwa iholo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomela inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Mnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yeah, mabona futhi ngokubona ukuthi ungathi asicela ibo bonke izo zonke izisebenzi zikahulumende ngoba bokugcina director of civil service qalile lapho.
Manje njengoba imali yebonus selayiphiwa kutsho ukuthi alisela yini izikhalazo kuhulumende ezibalisa khonoko okwemali lokunye nje emsebenzini lapho.
Kusonga ukuthi ke hayi ubonus okwalinya sokuphelile kwalunya sokuphelile sesikhangele ukuthi ke kube le increment njalo lo uwangcono kokusebenza umbele holo kusiya phambili. Ongakho okuyikhwethi ukukhangeleyo khathesi ukuthi uhulumende wenze ngabomi ukuthi ibhonasi le izifike ngaleso sikhathi ukwenzela ukuthi abantu baze bacabanga ngokuthi bakhwezele ihole ngoba siya kunanzelela ukuthi izisebenzi sezilinginyaka mhlawumbe emihlanu phezulu zingakaze zikhwezele ihole okuyinto embi kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi izinto abazisebenzisayo okunjengokudla lanilani kuyakhwela mihla yonke.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ngomela inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe wekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike Hove. Namhlanje kuhlelo sizabe siphatha udaba mayelana ngalomsindo owenzakala ngesikhathi sokhetho lapho abantu beshawa njalo amalungelo abantu aphulwa. Ngixoxa lo Zenzonyoni ongusakhulayo okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Ngiyabonga mfowethu.
Sike sayenza ingxoxo lesikhulumene esebandla le zombusazwe LMTCT umnumzana Obert Gutu. Yena oke wathi uyesaba ngenxa yokuthi ubona ngani kuzaba lo msindo ngomnyaka ozayo. Uyavumelana laye na?
Kungumbuzo omuhle lo mfowethu Mike. Eqinisweni there is a possibility, high possibilities ukuthi kungenzakala lokho njengeminyaka yonke nje eyenzakalayo. ZANU-PF always has got one slogan that it says ZANU ngeRoba, izanu ngegas, which it tells us ukuthi clearly ZANU-PF doesn't win the election peacefully. Might be the election free, but not peaceful.
Kodwa bhuti, zikhona yini izibonelo ezitshengisa ukuthi abasekeli abebandla lezanu yibo abahamba beshaya abantu bebanga umsindo ngesikhathi sokhetho?
That is clear, very, very clear, very positively. Why is it njalo mfowethu? Asike sibuyele emuva. Nxa kwakusuka lama green bombers, I remember one time endaweni yaseNketa, I remember ama militia esagqoka ama uniform aphosa afane kakhulu lawe prison services and indlela abayenza ngayo esigabeni senkulumani 5 kosekusile nesikhathi sama green bombers esikhathi kaPorter Case was clearly interested wabantu ngama militia abanye bengabantu esibaziyo but basebe trained to be like animals against the community. Next year kuzaba lengxaki enkulu kakhulu. That's why we as young people trying to convince our young brothers and sisters not to engage in any violence.
Manje awungitsheleke bhuti, inhlanganiso ezifana labo Heal Zimbabwe njengomuntu okumsebenzi wokulwela amalungelo abasakhulayo ubona ngani inhlelo zabo ziyasiza na?
Ziyasiza mfowethu ngoba it's not only Heal Zimbabwe organization that is trying to come up with that program yokuthi ngikhona kungabi lo msindo.
Hayi, ngiyabonga Nyoni. Balaleli, sixhume njalo isikhulumeni yesenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe umnumzana Rollins Magede laye ophathe udaba mayelana ngale ndaba yomsindo ngesikhathi sokhetho. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana Magede.
Mina ngiyaphila, ngiyabonga.
Ngiyazi ukuthi njengenhlanganiso selisungule umkankaso ongaphansi kwesihloko esithi 13 million voices okhangelele ukuthi kube lokuthula ngesikhathi sokhetho. Awungitshele ngamafishane ngalokho.
Indlalo le sizama ukuletha ukunikela ukuthi ukuletha ukuthula ilo mkhakhazo wokuletha ukuthula umkhakhazo lo ngithi uyaletha ukuthula esigabeni so walendana labatsha ilenhloso yokuba yokubapha ukuthuba lokuba bazinikele ekuveni lokuthula ukhetho oluzayo ngo-2018. Imidlalo le inenkikimba ekuthi amazwi angu-13 million amemezele ukuthula. Okwakhathesi sayenza imidlalo leyi ezakha Mazowe, Buyera, Mutasa, le headlands.
Yini umlayezelo walo mkankaso?
Umlayezelo wethu yikuthi kuba lo yedwa osalayo ekuzinikeleni ekuletheni ukuthula. Sifuna ukhetho olungela dlakhela ngo-2018.
Ngibona ngani isikhathi sethu siyaphela. Wathi ngibuyele kuye nyoni, ngikubuze umbuzo wami wokugcina, sivalelise uhlelo. Ulaso isiluleko naso kunikeza abanye abontanga abalesifiso sokuthi kube lokuthula ngomnyaka ozayo.
Ikakhulu umbuzo omuhlelo bothi Mike. Engingakutsho njengenkokheli ukuthi ontanga kabaqale bona ngokwabo bezinanzelele ku-community ukuthi bahlala nabantu.
Hayi madoda, isikhathi sesiphelile. Ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge uMnumzana Rollins Magede, isikhulumeni esenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe, uMnumzana Zenzo Nyoni, ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo, laye okhangelele ukusungula ibandla lakhe lezombusazwe, njalo lina abalaleli bethu. Ngenani kuhlelo lwabasakhulayo ngeviki ezayo, lapho ngizabe ngixoxa lo Nyoni mayelana ngaleli bandla lakhe. Olivalelisayo nguMike Hobe, lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela iziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuseziwa.
Ye, ngiyabonga kakhulu ke mphathi wohlelo. Lingalithola njani lapho elikhona zulu kandaba? Njengoku lithembisa ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokwethesa abantwana inkanda. Lokhu ngilaye lapha-ke uMnumzana Robson Mwale okhonangale kwele South Africa, yena eyisizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg. Ngilaye njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube uhlala eHaveron khonangale-ke eBotswana. Ye, wothi sitshaye-ke sizwe ukuthi lamhlanje siyafika ngaphi ngodaba lolo.
Kutaka kungendlela eziningi Dube, kule ndlela ezokuthi umuntu uyabe umtakile umntwana abe right, abe ngumntwana ongahluphiwe, kube yibona kuthiwa uyabeta kuwungugogo kuthiwe hhayi lo vele ugogo wangkhona wathi lingamboneni abisho kuye yinto eziyabe sezizahlupha zonezo.
Nanto-ke kudubo Baba Mwale, uyazwela lawe ukuthi kukhona mpela okwakugcina kusenza abantwana ongani mntwana lo kasabanjwa, kumbe uzokuthiwa-ke izihlathi sazithatha khona inyanga yafa, so umntwana ngeke alunga khonapho-ke akuhluphi yini?
Kuyahlupha. Mina ikutho kwami ngiyenza lokhu nami abangenza khona, lokhu okutaba abantu abami yikho lokho kwataba mina. So kakula luhlupho olukhona ngoba lokho sikuthatha kubaba wethu. Ubaba wethu angazila ukuthi kumbe wakuthiyelwa ngabokhulu bethu, siqhubeka khonapho siya phambili. So ubaba la angadlula emhlabeni kusho ukuthi la uzasijenisa ukuthi nansi into lezi zokutaba abazukulu benu lami sizukulwane esiyabe silandele.
Kuvele Madube phela ezimulini lapha kuyafihlwa kuphongukuthiwa phole kuhle uzokuthiwa silungisa ngalokho. Indaba kunjani?
Hayi vele lokho into efihlwayo lami ngiyenzani. Abona abakhulela ekhaya ngikwazi ukuthi bayatahwa, vele angizake mboni ukuthi batahwa ngani. Noma kuwukuthi kulapha abahanjiswa khona avele usozube kwazi uphonge ubona umntwana usumbona sesindiwe enkandeni, usubona ukuthi umntwana utakiwe. Kuthi ngaba kwazi ukuthi isihlahla esimtakileyo yilesi. Kukhanya ngemvelo, I think into zabadala kumele kube yazini umuntu otakayo labazali bekhaya abadala ibabaya bekwazi. Sengaphonge ukuthi nxa esengumuntu omdala engasengumuntu omdala ongaboniyo, abize ngoba umzukulu wakho very close laye, kumbe umntana akhe, kumbe umntana omunye oseduzane laye, amtshela athi isihlahla lesi uyasithatha usigqobo usithi siyakala abantu siyataka abantwana, kumbe aphonge ulayela omunye umuntu nje oseduzela kwezethu ngidlala ngelinye ilanga evuye wathi inkosi yamthatha. Kuyabe sekulomunye umuntu oyabe sekwazi oyabe wayelayeli ukuthi kwenziwa njalo. Kodwa ukutaka khonokho futhi kubuye futhi kube ngendlela eziningi, ngoba sokuzathi ungaba labona besithi abataka ku-right ukuthi umuntu uyabe sefile. Nxa esefile esethiwa umntwana enjalo lo dubo yiwutshiyela abantwana udubo, seliyasala lidubeka ngomntwana nalo oyabe lingakwazi ukuthi wakala ngokhakha iluphi lizahamba liye melaphisa ngapi umamtaka wangkhona kasekho kasaphili so yikho lapho kuba lohlupho khona but otherwise uma kuyiwinto eyisemulini eyaziwayo yena lo oyabe vele kwenza noma ngazadlule ozasala imlayele emuva uyamtshela ukuthi umntwana wangkhona ningambona sesenzenje liyamthunqisela ngalokhu abe right liyambona sesithi limthunqisele ngalokhu abe right akuhluphi kuqhubeka kusiba njalo kuba yicheni engapheli
ye baba mali uyazivela lapha ke lolu lusiko olufihliweyo so akubhonga ukuvezwa nje kwenziwa kwini ukuthi kufihlwe kangaka
ngoba vele kutaba imuli lemuli itaba ngendlela engafaniyo kuthi ukuthi ikho kuyimfihlo yimfihlo yalowo muli makuyimfihlo yakodube yimfihlo yakodube so umuntu wakonkomo kakufuzange bekwazi ukuthi abantu bakodube bataba ngani yikho ngabona kuyimfihlo kanjalo
ye kodwa ke umuntu engabhubhi kuyabe kumele ukuthi athengise abanye khonapha emulini akunjalo yini
ya khona kunjalo kuyenzeka ngoba thina ngokubona kwami thina sathatha ngobaba omdala wami kodwa siwadlula emhlabeni kodwa ubaba nguye osetapa iy'ngane zethu okwamanje so kusho ukuthi ubaba la mayedlula kusho ukuthi kuzodlulela komunye wakomwane
ya lolu daba ngani bese lujisa sibili kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi valelisa ngamamfitshane maduba
ngiyabonga kakhulu Dube ngiyabonga kakhulu Mali ngibonga futhi ngokuthi lokhu esakuxoxa ngendaba yamasiko amasiko yinto esiphilala ngayo akungeke kube lesizwe esingaba yisizwe singaso sizwe ngamasiko ayo ngiyaziqhenya ngokuba liNdebele ngiyaziqhenya ngokuba ngesiko lami engiyilo lona ngiyabonga
ye siyabonga kakhulu Madube ubambe kancane khonapho ke baba Mali valelisa ngamafishane wam
lami ngibonge kakhulu mama Madube lawe baba Dube kuhle kakhulu ukuthi sihlale sikhumbuzana ngamasiko ethu baba Dube ngibonge kakhulu kuhle mpela ngoba lami lapho engikhona eGoli ngibona lamajuda lapha aqhuba amasiko abo so hayi ngibonga kakhulu ukuthi singene kuhlelo Dube
okola mdlazi malapha ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke olivalelisa emoyeni ngenjabulo umthembo ozithembayo uGibbs Dube
Kunizulu akuse ziwa we mama siwe munye dina siwe moya munye sifuseleli nkuma sentulu
Ngesizwe eziphathelane lokholo silontungameli inkomo we Studio 7
kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu dokami lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
uphethe upumbhalo lamhlanje
lamhlanje bengifuna ukukhangela indaba yemali siyakwazi ukuthi indaba ehluphayo kakhulu nxa abantu bekhuluma ngayo ikakhulu nxa bekhangela ibandla kulo mbhalo abantu abajayele ukuwusebenzisa u1 Timothy 6:10 othi wona ukuthanda imali kuyimpande yesono abanye abantu ngenxa yokuthanda imali baphumile ekholweni njalo bangena phakathi kwenkinga eziningi ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa bekhangelela umbhalo bajayele ukukhangela behle bethi ukuthanda imali kuyisono ikanti khona umbhalo lo uyachasisa kakuhle ukuthi ukuthanda imali kuyisono ayikhona ukuthi imali ngokwayo iyisono so kutho ukuthi imali ukuthi isebenza sokuhamba ngokuthi isezandleni ziphi ngoba siyasibona kwezinye isikhathi imali umuntu ayisebenzisayo ukuthi ehambe ayichithe yonke esebhawa kumbe laphi utshwala abantwana belamba ezindlini yimali engasetshenziswa ukuyabhadalela umntwana imali ifees zakhe zokuthi ayifunde esikolo kwezinye isikhathi ngathi umuntu angathatha leyo mali ethenga utshotshi ukuthi legongodwa omunye umuntu kodwa omunye umuntu athathe njalo yona leyo mali ayebhadalela intandane esikolo umba ayethengela abafelokazi ukudla ngakho imali ithatha isimo somuntu oyiphetheyo yona imali ayiladubo kodwa lo ophethe imali nguye oyinika isimo sokuthi imali isebenza okuhle kumbe imali isebenza okuhle siyakwazi nxa siphila lapha emhlabeni indlela vele khona okwenziwa ngayo ibhizinisi kumbe ukuthengwa ngakho izinto kumele kusetshenziswe imali ngenxa yalokhu-ke siyananzelela ukuthi okokuqala umbuzo kumele sizuze wona ukuthi kaphela yona imali kumele siyiphathe njani. Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi imali esiyitholayo kumele sinanzelele ukuthi siyithola kuNkulunkulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu abe nguye wokuqala nxa sikhangelela indaba yemali. Ngiyabona abaningi bayawazi lo mbhalo kuMalakhayi othi lethani-ke okwethumi endlini yami. Kusohlala kuqakathekile afana uNkulunkulu ayesithi qala ngami nxa ukhangela imali. Abantu abaningi bathi abafundisi bafuna imali zethu. Hhayi, ayisikho lokho ngoba ungakhangela ukuthi uNkulunkulu abe ethe letha okwethumi kuphela phakathi kwenkalakatha zemali oyabe ulazo ukwenzela ukuthi umsebenzi wakhe usebenze. Ngakho ukuze utshengisele yona ukuthi imali awuyithandi kumele ukuthi enhliziyweni yakho ukwazise ukunika uNkulunkulu. Okwesibili, kumele sikhangele ukuthi abampofu abaswelayo kumbe kule ntandane kumbe kulabafelokazi kumbe kulabani abantu abaswelayo omakhelwane bethu, uyakwanisa na ukukhipha imali yakho ubancedisa? Khona kuyana kuqakathekile ngoba kuyabe kutshengisa ukuthi enhliziyweni yakho awukhonzi imali, imali uyisebenzisela okuhle. Okwesithathu okunomele sikunanzelele ukuthi akumelanga sikhonze imali. Baningi mina abantu embaziyo abaphakamisa imali bayisifake esigabeni sikaNkulunkulu ukuthi umuntu lo angenza kumbe kuyini ukwenzela ukuthi athole imali. Ikubona abanye abantu besiba begebenga abanye, abanye bebulala abantu, abanye abantu begqekeza amabhanga, begqekeza izindlu, besenza izinto ezi nengi ukwenzela ukuthi umuntu athole imali. Ngaso senza njalo uthi ukuthi imali leyo usuyikhonza isithethe isigaba sikaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Njalo mina ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi imali ibe ezandleni zethu nxa sizayisebenzisa ngendlela efaneleyo.
Kuyiphethe ngomthandazo mfundisi.
Sibonge kakhulu, siyathandaza namhlanje, sithandazela abalaleli bonke abagulayo abangezwa kuhle, kodwa sithandazele ilizwe lethu eliZimbabwe ukuba uNkulunkulu sibusise, usinikeze nozo, uphakamise inotho yelizwe lethu leZimbabwe ukwenzela ukuthi abantu bakho abasemabandleni, abantu bakho abasezigabeni ezehlukeneyo bakwanise ukuthola izimali ezandleni zabo ukwenzela ukuthi benze okuhle bathuthukise ilizwe lethu eleZimbabwe. Siyathandaza konke lokhu ngegama likaJesu. Amen.
Amen. Mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Amen. Siyabonga kakhulu.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda, igama nguNtungamile Nkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Uyalandela umculo kamama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Zwisa yomculo kamama kaNola Magabazi besithi Highlanders. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leMDCT lithi uhlelo lokudinga usekelo emaphandleni kanye lokukhuthaza abantu ikakhulu ontanga ukuthi bayibhalisela ukuvota luqhubeka kuhle. Ukuswelakala kwemali elizweni kuqhubekela phambili. Hayi ke Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.